isimo se-cerebral palsy yisimo esibangelwa ukuphazamiseka kobuqhopho umntwana ezalwa. Ekukhuleni kwakhe uyabe esefuna ukunakekelwa ngendlela ehlukileyo lokondliwa kwabanye abantwana. Unkosikazi Tracy Mabhiza okhokhela inhlanganiso yabantwana abaphila nalesi simo uthi ngezikhathi eziningi sigcina sibangela ukungezwani emulini.
Abaningi obaba bayabaleka kodwa sethu kuthondiya kahlezi ukuthi omama ikakhulu bofuthi sebebaleka udlula ubaba. Ngokunye ubunzima osobukhona phakathi kwezimuli.
Uthi lokhu kuthiya umama osala ebhekana lobunzima obukhulu ngoba umntwana onalesi simo edinga usizo zikhathi zonke, ukunakekelwa emini lobusuku ngezinye izikhathi engayisiye yedwa emzini, kanti edinga ukudla okuthile okufana lochago, imince lokunjalo ngoba engenelisi ukuthi afuna amakhabishi lama-chunks asejwayelekile, njalo edinga imithi ethile okunzima ukuba abantu bakufinyelele ngenxa yobuyanga osebubhadile elizweni, kugcine kubangela ukuchitheka kwemitshato emizini ethiyeneyo. Uqhubeka ethi uhulumende ngaphansi kogatsha lwabakhubazekileyo ubikwa ephathisa, kodwa lolu sizo lubikwa lungenele.
Lakhathesi sibona ilizwe liyazama sibilisi kuthiwa kulama-cash transfers abakhona, kodwa akwanelisi ukuthi bafinyelele ebantwini bonke. Inamba esilayo abazali bakhona sesike sabuza ukuthi asebeyitholile imali ngobani. Abalutshwane kakhulu.
Ngokwanda kwabantu abadinga ukuphathiswa ngendlela ezithiyeneyo, kugcinaso kusinda inhlanganiso ezizimeleyo ezivame ukuphathisa abaswelayo lababhekane lobunzima empilweni zabo. Igqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo umnumzana Abraham Matheta uthi isikhathi sesiside lolu daba ludinga ukulungisiswa, ngakho-ke sokudingakala ukuthi kudingwa amacebo nendlela ezingcono zokuphathisa ngoba uhulumende ehlala ekhala ngoduko lokusilela kwemali.
Yebo, i-constitution itsho njalo ukuthi kumele kukhangelwe ama-resources, kodwa akutsho-ke ukuthi lingakhangela ama-resources libe selinika amalutshwane kwabantu abakhubazekileyo. Njengomphakathi ngibona ngani i-society yethu ama-private players lawo kumele aphathise, ngoba lezi izikhathi esiphila kizo zinzima kakhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID owayenza ukuthi amathuba abe malutshwane.
UDokotela Nomini Matara omela inhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo oluntu uthi balwela ukuba kwengezelelwe imali kwezempilakahle kulandelwa isivumelwano saswabhutha esikhuthaza ukwabelwa kwesilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini 15% sebhajethi yelizwe ukuba singene emsebenzini wezempilakahle.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi eqhubekele phambili efelezelela imali ayifakayo kwezempilakahle.
Uqhubeke ethi kube nenguquko kwezinye inhlangothi lapha nalaphaya eze ngokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ngoba sebebona nezibhedlela zemaphandleni sezitholiswa ingatsha zama-high dependency units lama-intensive care units. Isimo se-cerebral palsy sihlasela ubuqhopho, siphazamise umuntu kwindlela ami ngayo lakwindlela ahambisa ngayo izitho zomzimba. Inhlolisiso eyayenzwa ngomnyaka 1996 yaveza ukuba abazali abanakekela abantwana abalelesi simo bagcina bekhathazekile engqondweni bedinga ongabasiza kulo mthwalo. Lesi simo sibikwa sihlasela phose abantwana ababili kunkulungwane ngayinye emaphandleni eZimbabwe, kanti befika kwabedlula abathathu 3.3 kunkulungwane ngayinye kubantwana bonke abazalwa bephila emadolobheni kuleli, kanti emhlabeni wonke jikelele leli nani lifika kwabane kunkulungwane ngayinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumaPeter Ntambe.